Akula lutho esilutholileyo from eZimbabwe Electoral Commission olukhangelane nodaba lwama-by-election. The only communication esayitholayo kwakungu-23 March lonyaka lapha iZEC eyabhala khona ixwayisa ama-political parties lamanye ama-stakeholders ukuthi njengoba i-COVID abantu imkhuhlane ye-COVID usungani usungconywana, iZEC sizaqala ama-activities. And activities akhona nala kwakukhangelela izindaba ze ezabo voter registration lokunye la imisebenzi eyenziwa yizeki, and bakhuluma clear ukuthi ama-by election asamisiwe. So thina as far as we are concerned njengebandla le-MDC Alliance, ama-by elections ade kungakakhulunywa ukuthi azaqala nini. Njalo thina as i-MDC Alliance umnyaka wonke lo ka-2019 ophelileyo no-2020 uqala besibhalela izeki sithi kanti zeki umthetho welizwe iconstitution ithi ama by elections kumele afile ama vacancies angkhona kumalanga akwana 30 days. Ngasikhangela kule manye ama wards njengale uChiredzi uward 16 lapha ucounselor afa khona last year ngoJanuary kuze kube lanamuhla abantu beChiredzi kabala councilor. And njalo sikhangela la ku MDC ukuthi silama councillors ethu ayedlula 65 lama MPs afika kubo 25 abaqotshwayo ephalamende lecounciling ngendlela ezingafanelanga ezingalandelanga umthetho. Zabhalela kuzeki labantu over 10,000 abantu babhalela izeki bepetition ukuthi kanti abantu laba baqotshwe njani, abaqotshwanga ngemfanelo. Akula mpendulo esayitholayo. Ngezinye izizathu ezasikhala ngazo ukuthi hayi abantu kabaqotshwanga ngemfanelo yonale.
Kusukela namhla selibona abanye belungiselela ukhetho lina lizakwenza.
Besikwazi ukuthi yebo ema-by elections akhona emthethweni okumele elandelwe. And thina lathi njengebandla besingahlalanga phansi, silama-candidates ethu ama-MPs lama-councillors abaqotshwayo. Sifuna ukubonisana ukuthi sizama ukukhampeni ukuthi bebuyele. Njalo lapho okulama-vacancies ofana nale for example le kuwatsana constituency lele Glenview North constituency esalahlekelwa khona ngama-MPs ethu lakubobudiri okwafa khona ama-councillors ethu, isesiyenzi kwezinye indawo sesiyenzile ama-primary elections, and kwezinye indawo lapho sisalungiselela ukhetho lama-prayer lathi kasimanga siyakhampena khona ku-ground. Ama-councillor lama-MPs ethu abaqotshwayo ngekho emthethweni lakho ba-ground babhizi bazama ukukhuthaza abantu ukuthi hayi mdlani i-by election amalanga engasethwa wonke umuntu abantu besukumi ngobuningi babo abantu be-MDC Alliance bevotele ibandla laba abalithandayo. Njalo kumele bebuyele betshengisele abantu beZimbabwe ukuthi abantu ababusayo yibaphi, abantu abakhethwa ngabantu beZimbabwe yibaphi. Into eqakathekile ngemithetho yama-electoral reforms ibandla le-ZEC ngokwalo ukuthi kungabi le-interference, ngoba khathesi for instance lati liyakhangela iZEC yabhala last year ukuthi hayi thina sesiqalisa izinto zama-elections lama-by elections base bafaka lamalanga ama-nomination code. But then u-Minister of Health uChiwe Ngwase sithi hayi iZEC ukuthethe ngapha kula ma-by elections. So sibona ukuthi ngezinye izinto zama-electoral reforms ukuthi kule too much interference ukungenela kakhulu emsebenzini yeZEC. Sibonisana ukuthi amaphutha ayenzakala ngo-2018 ngasoze yenzakale. And ngesikhathi sama-by elections sona lesi yisi sikhathi sokuthi izinto lezi kumele sinjani sihlale phansi zilungisiwe. Kulama MPs akho aqotshwayo lawo sifuna sifuna ama-answers ukuthi kwahamba njani. Njalo lokuthi kule zinto esikhala ngazo for example ukuthi uku-announce kwama-results ukuthi kuyahamba njani, lezinto ze-violence, izinto zokuthi abantu emakhaya bayethuselwa nezinye izinto zi-affect electoral environment. So sifuna ukuhlala phansi nebandla le-ZEC ukuthi sihlale si-discuss ukuthi izinto lezi zihambe njani.